eNdebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 15 Ncwabakazi 2018 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa awe-ZRP athi isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Thendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokuchutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayedinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Kuda kunya tiraswe basuzwe chokutanga zvavari kunzi vakaita arishimosha.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engumkhokheli we-PDP umnumzana Thendai Biti kungamazwi akadedolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizweni we-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo kuConstitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idale le-Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho onika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye loludaba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano we-Coalition of Democrats, umnumzana Elton Mangoma, onxintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba umnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, umnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba umnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni oweConstitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakobulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka komthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. Ubathabele Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa yikuthi abasebenza ukutshayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. Umnumzana Thulani Mlawuzi ohlala kobulawayo, njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke, uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini, njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order. I think kumele ukuthi i-government ingenele laphana isort out. Ngapho efica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjova bachemela. I think ingakungenzakala kutholakala i-rank epropa, nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa i-chayile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi i-government ithathe i-action ngakho lo fana ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuntu thwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babeyenzela toti yabo endaweni eyi-one enzele egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanenda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko kusale abasahlonipho ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa umnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order vele. I think kumele ukuthi i-government ingenele laphana isort out. Ngapho efica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjova bachemela. I think ingakungenzakala kutholakala i-rank epropa, nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa i-chayile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi i-government ithathe i-action ngakho lo fana ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuntu thwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babeyenzela toti yabo endaweni eyi-one enzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanenda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko kusale abasahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta umnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo isambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
La uthiba lesitebe first thing yi-toilet even ukuthiba lama-camp meeting emhlangano yabo kula bantu abaningi first thing
yi-toilet
it should be practiced.
Umnumzana Reason Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchova mbayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke ama drivers lama conductors aba ukuthi bonke into yakho na yonke bayenze. Indaba ama toilet le iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele itoilet siyisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge. So sicina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kumabhethini. So kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zonke encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini. Ukuthi nje indluke ewele phokwena uyiso uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana. Kodwa vele sithiya siloko sibhoda nje besikhona lapha nje rini. Lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazona lezi zonakala. Council sike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi itoilet lana ngeyakhe kumbe kaPick n Pay. So namanje siloko singakabayikwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi itoilet ngekabani. Because lapha thina kwayo itoilet asila vele sisebenzise kaPick n Pay yona le ebhadalwayo.
Indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick n Pay Hyper kulobhengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakobulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuJova Mbayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo emathebeleland South Agricultural Show umnumzana George Pengo udamalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamajuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka njalo lelinani liqongile xa kuqathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamajuma isikhombisa.
Ishela lonyaka izaba nkulu kwedlula eminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers kuyabe kunama-breed atshiyetshiyeneyo. Sikhangelele ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqukela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Spengo ugcizelele esithi akubizwa ozwayo kulumbukiso njalo ukhuthaze ozulu ukuthi aze ngobuningi ezojabula le muli.
ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yabuza kwende emidlalo eminingi kakhulu, kunama-drama majorates, then azakuba nemidlalo enjengabo-tug of war, then nabanye abazavela koBulawayo, ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa ukujiyajiyaneyo kwe-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uDama Nkampane akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni isiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabe Zimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum, sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu, njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngele-Philippines lele-China elemigodi embiwa amafutha ezimota, ele-China selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima. Sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisakhe ekhaya. Nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le. Ngiqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kusho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani, kumbe uzaphongukuhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayebanjiwe, bamhamba bamchaya, babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisi echaya, amasotsha echaya angaka, kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele. Ababekwenza babedabula, babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyazo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala lemuli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngedwa.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho?
Amakhiwa alothando kakhulu kwedlula ekhaya. Ngobana uthando, ngingumntwana othando engizizweyo. ngibona uthando olukhulu lapha kwala phetsheya kule khaya. Ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotsha esichasa abantwana. Abantwana ababengani bebamba abantwana besirep libancane. So nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabosofi. Silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele, hayi ithemba seliphelile.
Manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo? Siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungi lokwenzakeleyo, kodwa wena oxoxa labo bathini?
Abangixoxa nabo abaningi abathi labo kulungile, abathi balungile ngaba ingani ingqondo zabo kasebenzi kahle. Ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, abantu abadli, abantu abaya ezikolo. IZimbabwe yayi Zimbabwe elungileyo, but kathesi selilizwe elimotshakeleyo.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu, ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini? Sibona omunye umhulumende ongayisiye lowo sesemjayele engena esihlalweni.
Akusoze ngoba kuqala, even kuqala funa ekuqaleni kusele zanu kule zapho. Izanu yayilahla amaphepha abanye abantu. Lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi. So lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi. Nabanye sesilahlekulela ithemba ngoba as long as izanu ikhona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse.
Wona amabandla aphikisayo uwabona njani? Kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni?
Ngoba abangene maze bangene esihlalweni bazangena njani? Izanu abantu bezanu baba bebe kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo lamakhiya, ukuthi nxa ezoloja wena ole power. So abantu abaningi baba bephandle, izani ngabuye ibabakhulu bayenza belahla izinto. And then abanye abantu babe bethengwe ngemali. Abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundle, but babe ngakwazi ukuthi bathenge isilizo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa uZulu kandaba. Inhliziyo yami iyakhala kunani, sinabanye ngapha siyadla, but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu. Ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba ki? Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Kulungile, Mbongi.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabe uDlamini obekhuluma ecingweni loChris Gande owe-Studio 7 esebhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZANU-PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi, athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uNtungamile Nkomo owe-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Diva Dube, yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini, njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo. Into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efana lenaleyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba, abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi efisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo. Yindlela ngoba uhulumende ufanele aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona, kodwa uhulumende ubusa abantu, but nxa kungela abantu akula uhulumende. Yiko okuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo, azwe into ekunye umongikazi, ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo, babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe. Kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo abalithe teyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlawumbe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-signed dictatorship
alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini
uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imithethwandaba ezimele yodwa sekwaba imithethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele licala emuva ngale kungabe kungubani so ilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bezajika njalo kutela ukuthi noma besethula isinqumo sabo kulokho kukhalaza kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana wezimbabwe ukuthi akhulume into ayifisayo
umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekwelebhilithane Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uzakuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walonyaka ubungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela ele Nigeria, ele Zambia, Malawi, Swaziland kanye le South Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba bavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakwele Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi sibili. We haven't won ama singles for ababa in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominator sibili. I-team ka Mike Burns lo Nesbitt ike yadonsa 12 years consecutively iwina. They are still breaker that spell ngabafana be South Africa and yibaba win
Ongqoke kumncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3 kanya. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongowaseSouth Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Burns loNeil Nesbitt nge-3-1. Kucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo ubusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda uyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabe Mathebeleland Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sizasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Thandai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe lele Zambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi ke amalungiselelo ombukiso wezokulima oweMathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba ke lapha usilelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.